Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Lamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhla ka 19 kuNcwabakazi 2024 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, umthethwandaba kamantshi eHarare unike isiqondiso sokuthi wayemela iBinga North edalele ePhalamende umnumzana Prince Dubeko Sibanda obotshwe ngomgqibelo okuzahlala esitokisini kuze kufike olwesihlanu, lapho okuza kwethulwa isinqumo sokuthi engakhululwa na ngemali yesibambiso eyebheyo.
Okushuke kube buhlungu kakhulukazi ngokukakhansila umeli Bhusimoyo wenkulumalo ovalelwe ekhami, ongavunyelwayo ukuthi avakatshelwe, ongavunyelwayo ukuthi siyembona simnikeze ukudla.
Iyaqhubeka impilo yabantu makhaza elizweni ngemva kokugqitshwa komhlangano we-SADC Summit eHarare ngempela viki. Abathengisa isitaladini bekhala ngesikhathi sabo abathi basidlaliselwa.
Kumele ibuze ama oppositions, ama citizens ukuthi baphathwa njani nomnangagwa. Senesithunzi, senegama, so kumele atshintshe izenzo zakhe.
Intsha yebandla lamasabatha eJohannesburg elila abaningi abadabuka eZimbabwe izolo ibifolile emgwaqweni yelokitshini leyo vele South Africa elihlala obobuza abaningi, ikhuthaza ukuthi umkhuba wokusetshenziswa kwezidakamizwa lokudalwa kwamacala uphele. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umthethwandaba kamantshi eHarare unike isiqondiso sokuthi owayemela iBinga North edalele ePhalamende umnumzana Prince Dubeko Sibanda obotshwe ngomgqibelo uzahlala esitokisini kuze kufike olwesithathu, lapho kuza kwethulwa isinqumo sokuthi engakhululwa na ngemali yesibambiso eBail. Lokhu kuvezwe ligqwetha elimela umnumzana elimelayo umnumzana Alec Muchate Hama kwingxoxo leStudio 7. Umnumzana Sibanda obotshwe ngomgqibelo emngceleni weSouth Africa leZimbabwe eBeitbridge Border Post wasiwa eHarare ngesonto, njalo wetheswa icala lokukhuthaza ukuthi kube lodlakela elizweni ngalokho abikwa wakubhala enkundleni yokuxhumana ebulenjini esithi ngempela kufanele kutshengiselwe. Abamabandla ezombusazwe labalwela ilungelo loluntu bathi babotshwa mahlayana njalo bahlukuluzwa ikakhulu kusukela kulungiselelwa umhlangano weSADC ogqitshwe ngempela viki. Abanye belokhu bevalelwe entolongweni. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lomnumzana Pashua Raphael Sibanda, ilunga lebandla le-CCC.
Kubuhlungu, kuyadabukisa, kanti futhi kakusethusi. Sidila lohulumende ofana lenkukhu edla amaqandayo. Ngani sisho njalo, esikwenzayo njengelizwe sokwedlula labo ababesikolonayizile. So kuyasijabulisa kakhulukazi ukuthi kathi umthetho lo ubopha usetshenziswa kwabaphikisayo kuphela laba kuma-civil society. Why singakazi sibone labo abebandlela ibusayo labo bephathwa ngendlela efanayo?
Kodwa nxa sikhuluma labanye lapha obachoyo, abanye benabezana uPF, nxa bekhuluma labo bathi amapholisa abesenza umsebenzi wawo. Ubona ingani bangabe bekhona ababotshwa ngokungekho emthethweni, njengoba sizwile kumnumzana Dubeko Sibanda besithi engabe wayekhuthaza ukuthi kube lodlakele?
Mina benzafisa ukuthi bona abafowethu abakuzanu besibalela abangu-3 kumbe ababili abake babotshwa ngento efanayo. Angisoze ngicela isikhathi esiningi ngizame ukuthi ngiphikisane lakhona lokho, ngoba sokukuningi ama-cases angikhona esenzakala ehlasela thina esiku-opposition, ehlasela abakuma-civil society organizations. And nxa amapholisa sithi enza umsebenzi wawo, basebenzisa mthetho bani ozithola ubamba abebandla eliphikisayo kuphela? You know, nxa ungathi sithi uyakhangela ukuthi umhlonishi uDubeko Sibanda ubotshelweni, bathi yena kule nto azibhalayo enkundleni zokuxhumana ku-X okwakuthiwa yi-Twitter esithi, and nxa usithi uyakhangela into zakhona kuhle kuvele ukutshengisa uthelizweni leli ungani akula freedom of speech, ungani abantu abavunyelwe ukukhuluma indaba, abantu abavunyelwa ukuthi lebazi express. Ikanti-ke isisekelo sombuso we-section 59 we-constitution uyasho ukuthi hhayi abantu bavunyelwe ngokubhikisha, abantu bavunyelwe ukukhuluma, abantu bavunyelwe ukuthi benzele. So sizithola sisesigabeni sokuthi kulomthetho obopha abe-opposition kuphela, kube nomthetho ovumela abebandla elibusayo kuphela, and sizakutshintsha khonoko unye udala nxa sesithe sangena kurhulumente.
Lithini ngalabo abalokhu bebotshiwe?
Abalokhu bebotshiwe siqhubeka silokhu sithi kabakhitshwe ngokuphangisa. Okuhluke kube buhlungu kakhulukazi ngokukakhansila umeli Bruce Moyo wenkulumano ovalelwe ekhami, ongavunyelwayo ukuthi avakatshelwe, ongavunyelwayo ukuthi siyembona simnikeze ukudla. So usho ubona ukuthi laba bantu inhliziyo zabo zilukhuni, laba bantu sokungangangangale kokubopha, sokungangangangale kwezombusazwe, ngoba awusoze ukuthi umuntu even umvalele entolongweni umalele ukuthi athole ukudla, umalele ukuthi avakatshelwe, umalele ukuthi abone. Uhulumende lowo wedlula lwana esasilayo owamabhunu owawusiphatha kakubi before 1980. Ngesilungu nxa ngingakubeka sitsho ukuthi these people have destroyed the gains of independence.
Lo mnumzana Pasho Raphael Sibanda, ilunga lebandla le-CCC ebesixoxa laye ekobulawayo. Isikhulumeli sebandla lezanu PF umnumzana Christopher Mtswangwa utshele intatheli izindaba eHarare ukuthi uhulumende wenza ngabomo ukuthi abantu babotshwe bevalelwe kwenzela ukuthi bengatshengiseli, njalo sebengabakhulula ngoba umhlangano weSADC usudlule. Ukhulume amazwi la ezihlekela, njalo asenelisanga ukukhuluma layo ukuthi sizwe ukuthi ubeqinisile kumbe esoma. Iyaqhubeka impilo yabantu makhaza elizweni ngemva kokugqitshwa komhlangano weSADC Summit eHarare ngempelaviki, abaningi bekhala ngesikhathi sabo abathi basidlaliselwa. Ngakwelinye icele abezanu PF bathabile ngokuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa uthole isikhundla sokuba ngumgcini sihlalo weSADC. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba eseHarare.
Abathengisa impahla ezitaladeni abakhulumele Studio 7 bathi ukuxotshwa abakwenziwa ngamapholisa kahulumende lawe councili sokubatshiye belwisana lobuyanga lendlala ngenxa yesimo somnotho. Omunye wabakhulume amazwi la ngumnumzana Melus Mabhena othengisa edolobheni leHarare, yena othi waxotshwa edolobheni okwamshiya engelamali yokusebenzisa phambilini komhlangano lowo.
Thina sesiphilele evalweni ngoba siyagijinyisa sikhathi zonke, kunje sebengixotshe ndawonye labanye labadengihlengisa lapha akuvisibele kubi.
Umnumzana Mabhena usekelwe ngosakhulayo umnumzana Tafatswa Tiremba, yena othi amapholisa aqhubeka exotsha abantu edolobheni.
Bawuthi akula nto ebonakalayo, ifakwe inkalakatha zemali akathesi kodwa izigidi zezimali but akathesi lokhe kungakabonakali ukuthi kuyaphela kumbe kuyangaphi. Sikhangele indawo enjani yasemaphandleni, sikhangele kubonkayi akuyakhwanga lutho, imigwaqo ifile but konke still into zangkhona zonke zifakwa siwa isimangaliso, kumangalise nje ukuthi imali yangkhona ngobani abayibambayo.
Ingcishi kwezombusazwe esebenza lebandla le-People's Unity Party umnumzana Herbert Jamuka uthi loba nje uMongameli Mnangagwa esengumgcini sihlalo weSADC, kumele uhulumende akhulumisane lamabandla aphikisayo ukuqeda indubo ezibhekane lelizwe.
iSADC ayiqedanga umsebenzi imfakile uMnangagwa ukuba chairperson weSADC, kodwa iSADC ayiqedanga umsebenzi. iSADC kwakumele iqede umsebenzi wonke, ibuze ama-oppositions, ibuze ama-citizens ukuthi baphathwa njani noMnangagwa lo abambekileyo ukuba umgokheli weSADC. Ngoba uMnangagwa senesithunzi, senegama, so kumele atshintshe izenzo zakhe.
Kodwa osekela ibandla lezanu PF njalo ekunkokheli yebandla leli kobulawayo umnumzana Thedi Ncube uthi bayajabula ngomhlangano weSADC, ikakhulu ukuthola isikhundla kukamongameli Mnangagwa, athi kuza kukula impilo yabaningi elizweni.
Yikho okwenze ukuthi iSADC kubone kufanele ingayali ukuthi iZimbabwe ibe yiyo ihost. But esikubonayo ukuthi nje njengoba iZimbabwe futhi isiba yiyo uchewe iSADC through ubaba wethu president uEdi Mnangagwa. Kuyinto enhle kakhulu ngoba uPresident Edi Mnangagwa usethuthukise iZimbabwe kakhulu ngenxa yeleadership yakhe. Njalo sibona ngani ileadership yakhe at a SADC level izabisa ukuthuthuka okumangalisayo kuSADC ngoba izinto lamapolicies awamelayo ngamapolicies afaka ingqubekela.
Umhlangano lowu uphele ngesinkathi uMongameli Emmerson Mnangagwa esengumgcini sihlalo womanyano weSADC. Loba kulabantu abaningi eZimbabwe abachothoza uhulumende wakhe abathi uncindezela uZulu njalo wephula ilungelo loluntu. Wamukele isikhundla lesi ngesikhathi kulabaphikisayo abafika 170 abavalelwe emajele e-remand prison abethethwa amacala agoqela awukukhuthaza ukuthi kube lodlakela abalula amalungelo besithi kumele bakhululwe. Babambe owangaphansi abanye abalandela okwenzakala eZimbabwe abathi akumangalisi ukuthi inkokheli yeSADC akayikhulumanga ngohulumeni kaMnangagwa okuthiwa wephula ilungelo lwabantu. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Intsha yebandla lamasabatha eJohannesburg elilabaningi abadabuka eZimbabwe izolo ibifolile emgwaqweni yelokitshini leYeovale eSouth Africa elihlala abokuza abaningi, ikhuthaza ukuthi umkhuba wokusetshenziswa kwezidakamizwa lokudalwa kwamacala uphele. UThuso Khumalo sipha lolu daba ngugcweleyo eseJohannesburg kwele South Africa.
Abatsha laba abebekhokhelwa ngamapolisa bebengena umgwaqo ngomgwaqo bekhuthaza izakhamizi bezipha amaphetshana axwayisa ngobubi lengozi yezidakamizwa. IUVale ngelinye lamalokishi ahlala beZimbabwe abaningi. Omunye wabasakhulayo uThabile Mpofu uthe kuyabakhathaza ukubona impilo zentsha zijabalala ngenxa yezidakamizwa.
Ikhona impilo ngaphandle kwesidakamizwa. Akufanelanga impilo yomuntu idepende kwesidakamizwa because like isidakamizwa aziwaki umuntu mara siyamdestroy.
Lomkankaso uza ngesikhathi lapho uhulumeni weSouth Africa esesungule inhlelo zokuzingela abokuza abaselizweni ngokungekho emthethweni. Inyathelo likahulumeni leli lifuqwa ikukhonona kwezalwane zakwele South Africa ezithe sabokuza umlando wokubamba inkunzi, ubusela, ukuntshontsha lokudala amanye amacala ehlukeneyo. Okhokhela abatsha laba unkosikazi Nompiliso Dube Shabang uthi loba nje kungasoqiniso ukuthi bonke abokuza bayizigangi njalo yibo bodwa abadala amacala, njengebandla bakhuthaza ukuziphatha, ukuhlonitshwa kwempilo, impahla zabanikazi lendawo lapho umuntu ayabe ethekelela khona.
Abantu bokuza mabefika emzini kwangathi bangaziphatha kahle, singahlukumezi abantu esibathola endaweni, sifike silandele umthetho njengoba unjalo. Singafiki siphethe izidakamizwa ezibulala izimpilo zabantwana bakusasa, ngoba masibulala impilo zabantwana sibulala ikusasa.
Izakamizi zelokishi leUVale eBeria leHilbo sekulesikhathi zikhala ngokuthi nxa zihamba emigwaqweni zibanjwa inkunzi, zithathelwa omakhala ekhukhwini lezinye impahla zazo. Zinengi zehlakalo zabadotshwa befile, labadutshulwayo libalele kusenziwa ngabakhuthuzi ababe sebekuswele abakudingayo loba sebecunulwe ukuthi lo othathelwayo akafuni le mpahla zakhe. Osakhulayo uRyan Mlalazi laye obekulo mkhankaso uthi nengi lalokhu kuganga kudalwa kusetshenziswa kwezidakamizwa.
It causes them ukuthi I psychological brain yami ngasebenzi kahle, especially now inyawupe since I destroy ama families.
Uhulumeni weGauteng uyavumelana labebandla lamasabatha ukuthi ukusetshenziswa kwesidakamizwa, ubukliwi, ukubamba iganyavu, ubusela, ukubulala lomunye ubugangi kubahile kulesabelo. Enkulumeni asanda kuyethulela izakhamizi zesabelo, usiba lukhulu uMnumzana Phanyaza leSophie ufuniwa kumela eti izigangi zizayifunda ivaliwe lonyanga.
Crime is ravaging us. We are even scared of our own shadows.
Ubugebenga busithwalise nzima eGauteng. Sekungani sisejele ezindlini zethu ngoba phandle isigebenga zisithwalele ubhulo.
Go to enjoy a movie at night because we are scared of criminals.
Loba nje ezalwane zakwele South Africa zikhala ngokuthi abokuza yibo abadala amacala kakhulu eSouth Africa. Ucwaningo oluqhutshwe inhlanganiso ye-Institute of Security Studies ngo-2002 iveze ukuthi iningi labokuza abasemajele likusilinganiso sokuthatha kuphela ekhulwini. Kusitsho ukuthi iningi labatholakala belamacala izizalwane zakwele South Africa. Mele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa ninguthuso Khumalo.
Umanyano wamazwe aseningizimu ye-Afrika oweSADC lenhlanganiso yamazwe omhlaba yezempila kahle iWorld Health Organization sebechaze ukuba umkhuhlane we-Mpox obonakala ngokuqubuka kwesikhumba usubulele abantu abedlula inkulungwane 1200 eDemocratic Republic of Congo kuthi abantu abedlula inkulungwane ezingamachumi amabili i-22,000 balawe emazweni agoqela eleBurundi, Central Africa Republic, Republic of Congo, Rwanda leUganda. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umhlangano weSADC osanda ukugqitshwa eHarare usuphawule ukuba kufanele abaphathintambo bezempilakahle baphange bahlangane bancede ele-DRC lamazwe asehlaselwe yi-Mpox njalo baphume lendlela zokumelana lokumemetheka kwalomkhuhlane ukuvikelwa kwawo kanye lokulimukisa uzulu ngawo. Lumhlangano uphinde wakhalaza ukuba i-WHO incedise ngokuphathisa amazwe asehlaselwe kanye langakahlaselwa. EZimbabwe umkhuhlane we-Mpox awukafiki kodwa uhulumende uthi uselungele ukumelana lawo. Umqondisi wezempilakahle kugatsha lukahulumende lwezempilakahle kobulawayo uDokotela Mafio Siamchembu uthi sebelungele ukwelapha lokulwisana lokumemetheka kwe-Mpox kobulawayo ngoba leli dolobho liyindlela esetshenziswa ngamazwe la asethe ahlaselwa uma bevela kumbe esiya eSouth Africa.
I-Mpox isilu luhlupho. Thina esibulawa Metropolitan Province, we are on high alert for any suspected cases. Asikabi la ma-case in Zimbabwe. Kota sizilungisele ukuthi kungabale the case sizomlapha lo muntu ole monkeypox and sithathe amanyathelo afanele ukuthi ingaspread.
Umqondisi wezempilakahle kukhansili yedolobho lakobulawayo uDokotela Edwin Mzingwane uchaza ukuba i-monkeypox ngumkhuhlane bani.
Umkhuhlane we-monkeypox lo Mpox ngumkhuhlane olempawu zokuqubuka okungejwayelekanga kodwa okufana lokwe-smallpox lapha sesikhuluma ngabantu abazelwe ngaphambi kuka 1979 kanti ke nxa la sikhuluma ngabalezi nsuku singakhuluma uphose kufane le-chickenpox kodwa zathola ukuthi ukuqubuka kwakhona kuthi fe ngendlela ephezulu futhi kuthanda ukuminyana amaqhubu akhona kawathi qaqa njengawe chicken pox.
UDokotela Mzingwane uchasisa impawu ze-Mpox.
Ekuqaleni kwabo i-first symptom kumbe izimpawu zawo umuntu uyezwa echiselwa kumbe side achiselwe agodole ephongudinwa nje umzimba iphela amandla ezwe lemisipha isiba buhlungu kungakaqali lokhu kuqubuka engikubalileyo ngaphezulu emva kwalokho sokuzaba lo uqubuka lokho ke.
Umkhuhlane we-Mpox uyathathelwana njalo uDokotela Mzingwane uyakuchaza lokho kabanzi.
imvama kwayo ngibe monkeypox ukuthi iyaziphelela kodwa ke ingakazipheleli umuntu ulapho ukuthelela abanye kulabanye abagula kakhulu mhlawumbe icile ithelele ukuthi basweleke emhlabeni kodwa abaningi abagula lomkhuhlane bayasila bengelatshwanga kodwa kulabanye abangagula ikakhulu abavele behamba le mikhuhlane yabo abangakuhle basweleke ngenxa yokuthi sebebalwe yilo mkhuhlane.
Kuviki edlule umabhalane jikelele we-WHO uDokotela Tedros Adhanom Ghebreyesus wethule umbiko othi umkhuhlane we-mpox usuyingozi emhlabeni jikelele njalo lamankampani alungisa imithi yokwelapha lomkhuhlane sokumele asebenzelane labo ekwelapheni lekwenqwabeleni lomkhuhlane.
The emergency committee met and advised me that in its view the situation constitutes a public health emergency of international concern.
Ezweni le DRC lomkhuhlane uhlasele kakhulu kuzigaba ezilishumi lanye zelizwe phakathi kwezingamachumi amabili lasithupha njalo kule mpox clade 1 lo clade 2 kuthi uclade 1 yiyo eyingozi kakhulu ngoba ibikwa ibulala futhi isimemethekele kwamanye amazwe. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Umkhankaso wokhetho lokudinga umongameli weMelika ngenyanga kaLwezi luyaqhubeka njalo inkulungwane lenkulungwane zabasekeli bebandla leDemocratic Party zizabuthana eChicago kweviki yonke zixhasa umsekeli kamongameli unkosikazi Kamala Harris ozamela leli bandla kukhetho elomsekeli wakhe uSibalikhulu weMinnesota uMnumzana Tim Walz. Kukhangelelwe ukuba umongameli Joe Biden uza kwethula umbiko wakhe kulomhlangano namhlanje. Wake waba ngumongameli wele Melika ozangena kulolu khetho emele ibandla le-Republican Party uMnumzana Donald Trump laye uzaqhubeka ngomkhankaso wakhe ePennsylvania lapho akhangelelwe ukukhuluma ngomnotho welizwe. Ukuhlaziya lolu daba uThabo Khancube weStudio 7 uxoxa lolandela ezombusazwe weMelika edabuka eZimbabwe uMnumzana Washington Jamela.
Khangelela ukubana uMnumzana uBiden umongameli welizwe a-adresse i-opening night ye-DNC. Ngokubona kwami ngibona i-speech sakhe sizabe sizama ukubonisa imisebenzi yakhe ayenzileyo kwiminyaka leyo ngu-4 edlulileyo. Njengomuntu osebeka phansi intambo uzazama ngamandla wonke ukuthi abonise kakhulu ama successes wabo
ngaphandle kokukhuluma ngalokho abakufezileyo bendawonye. Yikuphi okunye esingakhangelela ukuthi umongameli ngakukhuluma?
Uzaqala ukuthi akhulume ngoHarris njengomsekeli wakhe ezama ukutshela abantu ngokuphathisana kwabo ngenye indlela. Uzozama ukuthi show up uHarris atshela abantu ukuthi bebencedisana kukho konke okuhle abanelisileyo ukuthi bakwenze. Uzozama ukuthi atshela abantu ukuthi bebekwenza bonke ukwenzela ukuthi amnikeze naye i-history nama-achievements athile embusweni wabo. So ngiyazi akusoze kube lula kodwa ke njengomuntu obeka phansi intambo ezibeka ngoba ecelwe ukuthi azibeke phansi intambo ube ngumuntu obekhankasela naye ukuthi aqhubeke ngumongameli. Kodwa ke hayi, sibona ukuthi uzoqhakathekisa umbuso we-Democratic Party phambili lelizwe le-America okudlula izifiso zakhe yena umongameli.
UMnumzana Trump la ekhangelele ukuthi uza kuba ese-Pennsylvania namhlanje ekhuluma ngodaba lomnotho. Nxa sikhangela umkhankaso okhetha lolu libona banjani?
Hayi, uTrump hayi, ngokubona kwami njalo ngibona engani usemuva kancane kuma polls lapha. So i-pressure ikuye ukuthi imessage yakhe ithandwe ngabantu. Uzoba le speech lapha futhi njalo ekhuluma ngezomnotho, ngoba ezomnotho yizo abantu abamkholwa kakhulu kuzo, naye eyanelisile ukuhlala kuzo inkulumo zomnotho. Ayekele lokho kunye okubizwa ukuthi ama-personal attacks, lezinto nje ezivana nokukomplaina ngokuthi ukhetho aluluzayo warojwa kwathini. Mayefuna ukuwina lolu khetho kumele ahlale kumeseji. Imeseji yezomnotho, i-economy, yiyo abantu abamthemba ngayo, nalabo abangasima supporters akhe amakhulu. Nxa bebuzwa ukuthi umuntu ongaphatha ezomnotho kahle ngubani, iningi labo likholwa ukuthi phakathi kwabo babili, uTrump noHarris, uTrump nguye ongani uhamba phambili ngokwethembeka kwezomnotho.
Lo ngumnumzana Washington Jamela olandela izombusazwe njalo edabuka kwele Zimbabwe, ubesecingweni loTabo Kancube weStudio 7 eseChicago khonapha eMelika. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu linabalaleli bethu kumlayezelo elisithumele yona ngeWhatsApp.
Siyabingela, siyabonga. Yadanisa kakhulu ukuthi amazwe wonke awe-SADC kumbe nje ngithi umhlaba wonke jikelele abanandaba nento eyenzakala eZimbabwe, abanandaba losizi lochuku olwenziwa abantu beZimbabwe lusenziwa government yeZANU-PF since 1980. Ngoba njengamanje makeathiwa uMnangagwa uyi-head of SADC, kusho ukuthi yonke le imizamo yabantu beZimbabwe ukuthi bethi baqhebezele ukukhetho kumele bamangale ukhetho lwabo ku-SADC. Owayeqelezele ukhetho ngubani? Yongena lo se-head of SADC.
Salibonani ku-Studio 7. Lenjani basakazi ku-Studio 7, ndabalaleli. Ngiyadinga lapha mina, igama lami nguMangena Nsenyama Endlovu. Ngidinga abantwana bomfowethu abazalelwe endaweni zeDongamuzi Lubimbi, khona ngale kusiya kubomzolo. Bazalwa ngunina okuthiwa nguManyoni. Umfowethu kwakungumangena, waye the nickname ababembiza ngayo besithi ngondevu ezibomvu. Abantwana laba bazalelwa endaweni zeGwayi, kumbe eJotsholo samuyile. Ongababona bakuthi ngiyacela abantwana laba, ngabantu asebekhulile, ngikhuluma abantu asebekhulile, umfana lenkaza. Inamba yami ngu-0776195288. Loba yona le WhatsApp engiwhatsapp ngayo la, right, 0775654983. Ngiyabonga Studio 7.
Basakazi bama bahle, awu bakithi linganidanisi, mina ngingumlaleli weStudio 7. Vele indaba lezi eseradiyweni lezi mina ngizilaleli, ngabuza abantu ezeradio lezi angizilaleli, lezi ezikhuluma kubo Radio Zimbabwe, Radio 2 njani, angizilaleli. Vele ngizilalelela zona ezezestudio 7. Msizanini izihlobo zami ezinhle, basakazi bami, ndithanda kakhulu, lindithumele inyuzi lezi phosa kusa kwamalanga, lindithumele ngizwe indaba zeqiniso eziyizo ezikhuluma into eliqiniso.
Studio 7, Studio 7, sanibonani, ninjani, mahlabe zulu wonke. Hayi, siyavuka, siyaphila, siphileni, phileni, siyisebenzele inkosi. Hayi, siyezwa impela, hayi. Sizothini ke, nangu iSADC silalele ukuthi bazophuma ngani. Kodwa ayikho into etheni esilindeleyo. Silindele khona lokho ukuthi bathi bephuma basitshele nje ukuthi hayi, lokhu naloko okulungileyo, lokhu naloko okurongo, kodwa kungananto esiyokwenza. Into okwenza ingekho, kuyayo sekudinga thina ukuba sithina sithini. Siyakwazi ukuyilungisa yini iZimbabwe? IZimbabwe siyidinga thina abanikazi bayo ukuba siyilungise thina. Masingayilungisanga thina komuntu ozasilungisela yona. Inkosi.
Labo ke ngabalaleli bethu labo abade besithumele imlayezelo yabo ngeWhatsApp kunombolo esithi 12024650318. Ungasebenzisa yona leyo nombolo nxa ufuna ukuthunyezelwa inhlelo zethu nsuku zonke. Lingakhohlwa luyalandela usuku uhlelo lwe-Live Talk, lapho esiyabe sihlaziya umhlangano we-SADC oqhutshwe ngempela viki. Olivalelisayo yimi uSithandekile Mhla.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.